atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama inspection centers lapho isikhala khona ivoters roll nalesi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhla ka 19.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuludlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll.
Ulunganga konke okwemese, ngiyathemba ukuthi ijeki ngempela izokwazi ukuthi kwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hhayi le message ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazeki le message. Inkinga esinayo lahlakathi eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amandla okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nosiko kuliqiniso.
Izek isixwayise njalo uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa isiMuslim eZimbabwe amanyana labanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhangelele ukuqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuludlu lwababhalisele ukuvota kuqala mhla ka 19 kulinyanga ngomgqibelo kusiya kumhla ka 29. Kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho lobanje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lweBVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka siloko siregister abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe lamanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers enalawo ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho esikhayela khona i-voters roll nalesi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhla ka 19 kuze kuyefika mhla ka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into eqakathekileyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khonapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngangithe ngizavotela lapha kodwa sendintshile sendihlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kathi sihlala phakathi edorobheni, uyakwanisa uhlubuyele proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. kuyahle kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala ku voters roll ngesikhathi sama elections laba ba register ka test abasoze ba inspect kodwa amabizo abo azayangena ku voters roll election ingakaqalisi bazahlela bo baqondela izithupha zabo kuma polling stations xa sokuyi election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesini umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluza kupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota ethi banengi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Uhlelo lokuhlolisisa ivoters roll uhlelo oqatheke kakhulu kodwa ngaphezulu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banilise uregister laba bangaregistanga wona zani luhlelo luqatheka kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisi kakhulu esabelini sasemathebeleland north south labo Bulawayo ubana berejisti ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland north kakhulu ukukhanyela incinyane kakhulu so kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithola ukuthi iindawani kumele berejista khona zikhathana kakhulu ngoba ama-districts asemathebeleland kakhulu onkayi otsholotsho olubhani ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezek layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazi lithumi lasifica munwe munye kusiya mhlazi ngamachumi mabili lasifica munwe munye izek isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota ivoters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lweBVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo kuvoters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikomishini yezokhetho isixwayise uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wethu lenamuhla iZimbabwe Electoral Commission ithe kayilani lokwenza lalumbiko. Ixwayise labo abaqalela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Izek iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani loZulu ngeWhatsApp. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni, yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphazamisa abantu bagcine bengasavotanga.
Le imeseji egcwele nje zonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangazi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke kwemeseji. Ngiyathemba ukuthi izekhi ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le meseji ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazekhi le meseji. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu abantu bengasazi ukuyikho nokusikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lololuzwayo esesiyangisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje nokuthi bagijima ngokhetho kanti bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa umnangagwa lumbiko, singathi ungaba uthunyelwe yizanu yini kumbe yisigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yilo khuzeni market ngeinformation yamanga, kanti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukwenzeka, kusekhona lanomnumzana lo wasiyangisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokhu, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo konke bona ama-parties oyi-two yena na ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngaphi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi, phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga, maningi amanga asewakhulume ngopresidenti wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe yachiyeneyo sebesungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lodlakela ngaphambilini kokhetho. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU-PF, iMDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU lamanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo, ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokubamanyanisayo. Abasakhulayo bezanu-PF bengekho emhlanganweni owenziwe lentathelo izindaba namhlanje emini, besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Mochi Noputsa unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa ngoChamisa uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukaniswayo ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. Ekugcizelela kulokhu, omunye osakhulayo weHarare umnumzana Lancelot Mpofu uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokheleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu leyi and into eyamukelayo, especially uma kuvela kwabasakhulayo. Into ebesiyikhangelele since kudala, into ebesiyifuna and masikhathesi sokwenzakala, ikathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu ungenani ukuthi usuka ngaphi noma wezano noma we-MTC noma wangaphi. So kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokhu, sebedecide ukuthi babambayo benze into eyiwanye.
Ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano.
Kuyinto enhle sekuthi ama-youth eZimbabwe they are working together in trying to improve ilizwe, we make sure ukuthi wona ama-activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything. Kodwa engi-concerned ngakho ukuthi iZanu was not a. So bengizuza khona ukuthi when it comes to ubambana kwethu as ama-youth, are they really serious about it or yikho ngudlala nje bafuna ukusikhohlisa nje ukuthi bona they are part and parcel kodwa bona bavodwa ngale eceleni. So I think that is a cause for concerns.
Egwalweni lwabo olwethule emhlanganweni lentathela izindaba lo bagoqele udaba lokuthi lobanje abasakhulayo bebaningi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7%. Impi yabo igoqela ukusilela kwemsebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye kodwa benganikwa amathuba. Bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa. Bagcizelele ukuthi lesinqumo abasithetheyo isinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule. Umnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi lelinyathelo lizanceda ikakhulu isizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni.
Ukubambana lokhu esikwenzileyo ukuthi sibone ukuthi sigcina ukuthula nti lokubambana imove ewise, ngoba thina kithi it is affecteka kakhulu ukudlula abantu abadala. So thina singabambana kungele ukuthi wena ungeyiphi iphathi kumbe ungeliphi ibandla, kuyabe kuzanceda thina labantu abethu esizakwanisa ukuthi sibazale lathi, ngoba thina sifuna imisebenzi khonokho esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze. Akumelanga sizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngwe-MTC.
Lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo. Ngimele isithuthi 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisela ukuvota. Zizabuyela ekhaya na izizalwane zeZimbabwe ziyebhalisa kanye lokuhlola ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe Voters Roll? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Malaysia uAnwar Ibrahim ukhululwe ngemva kokuvalelwa kweminyaka emithathu edluleyo. Ukukhululwa kwakhe kwenziwe phansi kohlelo lokuxolelwa ngumkhokheli walelo lizwe osandakhethwa uKing Sultan Muhammad V. ngemva kokunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Ele-North Korea lithi lilakho ukuphuma kunkulumo zokwehlisa ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear lele-Melika nxa lelo lizwe lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokuzama izikhali zalo limanyenele le-South Korea. Ele-Melika lithi lezi nhlelo kazongozi kwezomvikela. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyanela abanye bawo emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lonyaka lokhu kuzincitsha kuqala namhlanje kusihlwa mhlaka 16 kwekwezi, kugqitshwa ngolwesine mhlaka 14 noma mhlaka 15 mabasa, kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini, kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esiMuslim eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindele ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini ngasesikolo. Angacala kudala maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukusithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa kuRamadan. Njalo iRamadan right ngenxa yokuthi iyangezelela izivusiso hlezi imphatheka mnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi, bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakumhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekumhambo ezingumango omude lo babethe bagula bephakathi kwakho, bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yabezamabhizimusi bakwele South Africa egxile esabelweni sakwaZulu Natal eNorthern Region Business Association isixwayise abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi kuleyo ndawo ukuthi kuthi kusiyatshona elakusasa babe sebephume baphela kuleyo ndawo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso legxile kakhulu emalokishini eInanda eNtuzuma lakwaMashu edolobheni leDurban ithi abakwamanye amazwe laba baqhuba amabhizimusi abo ngendlela engathokozisiyo osekusenza wabo njengezalwane zakwele South Africa angahambi kahle. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeNorthern Region Business Association uMnumzana Vusumuzi Msomi uthi okunye abakusolayo ngalaba bantu bakwamanye amazwe yikuthi abaqashi izalwane zakwele South Africa kumabhizimusi abo. Uthi futhi iningi labo lihlala lokulala emavinkilini amancane la ama-spaza shops or tuck shops abathengisela kuwo.
Kusukela ku-2014 sihlala nabo emhlangeni ehlukene eminingi kuze sifike lelungelo lokuthi sibhale incwadi sibacele peacefully ukuthi esibanikeza u-14 days ukuthi bavale kahle bahambe bese sikwazi ukuthi mabebuya babuya kanjani ngoba ukuhlala kwabo la akusinelisi.
Lokhu sekulethe ukwesaba kwabakwamanye amazwe ngoba besithi kungahle kukhuthaze inyathelo elifanayo endaweni ezijeneyo zelizwe okungadala ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Sekube lezehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa ezedlula ezintathu eziqale ngokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi emalokishini. Kodwa kumnumzana Msomi uyaphika ukuthi isenzo sabo lesi ngesokucwaswa kwalabo abavela kwamanye amazwe ongabangela ukuhlaselwa kwabo. Uthi sebetshela amakhansila, amapholisa nohulumende lesisabelo ngenyathelo labo leli esithi lokhu kukhombisa ukuthi akusiyo xenophobia. Isinyeke isizalwane seZimbabwe uthi lokhu kubatshayisa ngovalo ngoba kuyimvama ukuthi uqhamuke xenophobia ikakhulu kulungiselelwa ukhetho kwele South Africa loba eZimbabwe.
Osokufanele ukuthi uma ungabe ungezwa kuthiwa nanku ngapha sekuqale lokhu, sokumele la usuke ubaleke, ubaleke le ndawo ezingani lokuthula. kungavelwa ngokukhulu njengoba labo abase KZN sebe nikamalanga ukuthi basuke abasuke bengazi bathona berobhana ukuthi bahlale ngoba kuyavela ukukhulu
loba kunjalo umkhokheli kaHulumende kulesabelo umnumzana Willis Mchunu usexwayise ukuthi loludaba lusombululwe kungeladlakela.
Are the root causes here? How should they be addressed? And we can't do it by ourselves. We can't impose them.
Kukhona yini imbangela la? Ingasombululwa kanjani? Lokho asingeke sikwenze sodwa njengohulumeni. Asingeke sitshele abantu ukuthi benzeni. Kufuze sibabuze ukuthi licabanga ukuthi loludaba singalusombulula njani bese siyaphuma lomhlahlandlela. Asikufuni ukungahlaliseki kwesimo kulesi sabelo kanti asifuni abenza izinto ezingekho emthethweni.
Ngo-2008, uqhamuka i-xenophobia kwele South Africa kwafa abantu abafika amajumi ayisithupha. Udlakela olufanayo lubuye lwaqhamuka futhi ngo-2010 lango-2015. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizamka uthi uzasebenzisa umncintiswano weCOSAFA ukulungiselela ukuphatheka kweqembu leli kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-AFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Phakathi kwabadlali abangamachumi amathathu lantathu umqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uSunday Chizamka ubize abadlali abayithoba munembili kuphela abadlala besekhaya kwele Zimbabwe kusithi abanye bonke badlala ngaphandle kwelizwe. UChizamka utshele intatha izindaba ukuba lokhu kwenze ngoba efuna ukusebenzisa umncintiswano weCOSAFA njengethuba elokuba ahle alungiselele iqembu lakhe ukuphatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNashim Gogoyarira uthi lokhu kutsho ukuba iqembu leZimbabwe selingaqhuba nzima kumncintiswano weCOSAFA ngoba abadlali balo bengajwayelanga ukudlala bebonke.
Iqembu eselikhethwe nguSunday Chizamka ukubana lidlalele iCOSAFA ye ngibona lilihle ngoba likhethe abafana abaningi abangaphandle kwelizwe abakade badlala phandle abanye abaqalisa ukudlala i-national team kodwa ngibona zani inkinga ezaba kuma-combinations ngoba bayaqala ukubana bedlale bonke.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi uChizamka wenze kuhle ngokuhle yabizi abadlali afuna ukubona kumbe bengamphathisa kumkhankaso we-AFCON ngoba amathuba okuba labo kwesikhathi eside bengalandanga umncintiswano ofana lo weCOSAFA engekho.
USunday utshengise ukuhlakanipha kakhulu ngokubiza abadlali abazadlalela i-AFCON ebabize kuCOSAFA ngoba usezahle ebone ukuthi bengamncedisa njani ekwenzeleni ukuthi bewine ku-AFCON. Ikanti vele lezi five ibingeke imnike amalungelo aneleyo ukuthi alungiselele for i-AFCON.
Umgogorera yena uthi inkinga layo ngeyokuthi aluba inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association iZIFA iyakhetha umqeqeshi ozaqeqesha iqembu lelizwe ngoba uChizamka ebambwe lesi sikhundla kusadingwa umqeqeshi omutsha.
Ngathi singathi yena izingu interim coach so uyabe lungiselela njalo kwaphambili yena engasiwo ozazibamba.
Umncintiswano weCOSAFA uzaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi mhla zingamashumi amabili lesikhombisa njalo uzaphela ngenyanga ezayo ekaNhlangula mhla ziyisikhombisa. Iqembu leZimbabwe yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye. Umkhankaso we-AFCON wona uzaqhubekela phambili ngenyanga kaMpandula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ngakolunye uhlangothi iZimbabwe Electoral Commission isixwayise njalo uzulu weZimbabwe ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungavula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyana la banye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.